Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 21 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kolo kombane ngale kuthenga ukuthi ukhetho luka 2018 luzaba lokufundwa ngokukhulu kakhulu sokufanele ukuthi namanye amazwe sokuqala ukulungiselela ukuthi babe khona ekhetho luka 2018.
Zianda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa labasekeli bezanu-PF.
Impilo yezima ezibhedlela uhambeki sezikhangela xa khuluma ngezokhetho ngakuphuma abantu bethuyeyebetha kuthiwa wonke umuntu umelarejista abantu babukela ngokuthi ayiningi labantu aphuma ngokuthi okukhona laseia babone inguquko.
Lanxa umkhankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho oluzayo kuqhubeka, bakhona abasoze bazihluphe ngokuvota ngoba akula nguquko ezaba khona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ziyanda izehlakalo zokutshaywa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa lamalunga ezanu-PF. Kugwalo esanda kulwethula inhlanganiso le ithe kulabantu abangamachumi amathathu lane abahlukuluzwe ngabasekeli bezanu-PF kumabasa ngenxa yokuthi bebegqoke impahla elempawu zamabandla aphikisayo. Iningi labatshayiweyo ngamalunga e-MDCT. Ngolwesihlanu khona amapholisa ahlasele amalunga aleli bandla agoqela unkosazana Thokozani Khupe eLupane awathela nge-tear gas. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lokhu kuveza sobala ukuthi ukhetho oluzayo luzaba lodlakela.
Uhulumende wezamthethoselela 19 sesebenzelana njalo labantu bakho ukuthi abantu imisebenzi eyizalo nje kuphela eqhubekela phambili ngomkhankaso ukuthi selabantu nje ukuthi bangaphathisa ngawo ngezo zekhetho besabe ukuthi semathi. Kolokho mbona engani kuthengisa ukuthi ukhetho luka 2018 luzaba lokufundwa obukhulu kakhulu sokufanele ukuthi namanye amazwe nama-organization akhangela ngezokuthula njalo alisana lokuthi kube amalungelo labantu akhangele kahle sofanele ukuthi kathi sibaqale ukulungiselela ukuthi babe khona ekhetho luka 2018 ngoba yikho lokho kuphela okungenza ukuthi abantu babe lokubelo kungafiwa kangako ngokhetho lolo.
Amapolisa wona kuyini okungenziwa ngawo ngoba sesike sabona kanengi sibonile njalo ngolwesihlanu ehlasela abantu be-MDC abagoqela uThokozani Khupe ebathela la nge-tear gas.
Ngibone ngani mina abantu beZimbabwe sokufanele ukuthi labantu abamabandla aphikisayo kahle ababefuna ukukhankasa njalo abasengozini yokutshaywa ngamapholisa kumbe eyokulinyazwa ngamapholisa sokufanele ukuthi bahlale bekhangelisisile bevula amehlo belamafoni afana lama-smartphone ukuthi lanxa sokunjani bathatha amavidiyo betshengisa amehlo amapholisa noba nguphi nguphi uyabe khona ngoba mbona ngani khonokho bangaqala ukwenza kathesi sesekhatshana lokhetho luka 2018 amapholisa azabakwazi ukuthi ngempelampela abenze udlakela abe ngamapholisa bazaphuma kwelinye ilanga kwenye imini njalo bangagcina behlangane ne-justice bangagcina ngelinye ilanga bebizwe ngamagama kwathiwa wena wathaya abantu endaweni ey'njelenjelenje ngesikhathi esithile. Khonokho mbona ngani kungasiza abantu kakhulu ngoba ayikho enye indlela esinganqanda kumbe siqhuze ngayo amapholisa ikakhulu nxa besebenza elemvumele vela ku-president nezanu-PF.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Lanxa umkhankaso ukukhuthaza uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo uqhubeka babikwa bekhona abathi abasoze basihluphe ngokuvota ngoba akulanguquko ababona isiba khona. Abamabandla aphikisayo balethemba lokuthi udubo olukhona elizweni olugoqela ukusilela kwemali emabhanga kanye lemisebenzi luzafuqa abantu bayevota ngobunengi. Kodwa abanye kabakuboni ngaleyo ndlela, kutsho isiphathamandla seWoza uNkosazana Magodo Ngamahlangu.
Impilo ayitholakali imisebenzi ayitholakali. Impilo isinzima esibhedlela awuhambeki. Sesikhangele nxa khuluma ngezekhetho ngathi khuluma ngabantu ukuthi sizayirejista kutsha wonke umuntu ekarejista. Abantu bakutshela ngokuthi ayi mina vele okukhona kathesi, iningi labantu bakhuluma ngokuthi okukhona kathesi ababona inguquko. Kulaba abantu athi bafuna ukukhankasa ngabazokuba ngazo laba abafabamba nayo ngoba yinto angalidlala ezani ukuthi abantu bathi bafuna okuzadala umehluko empilweni kodwa kathesi ngisimo esikhona babuboni. Babona ngani kule focus nalana bekule nkhangelo le political power but engase ilethe ngoqoko ebantwini ngoba abantu bakhuluma lokuthi khona thathi idola ezashinde kancane ukuthi idola bona kahle sekungathesi kodwa abantu bakunanzela futhi ukuthi idola lelo ngasuze benze lethu kwakufuneka ama-policies ayezomnika ama-economical policies ayezayenza ukuthi kube conducive ukuthi umnotho wethu uthuthuke but akula konke khonokho. So abantu besibili badangalele hhayi abantu sizecompare bethi andiwa kuyi-36 years ama-Israelites ahlupheke ka-5 years so it should be 4 years to come for us ukuthi sidileka kanjani. Wenziwa khona ukuthi abanye abantu bayakwenza ukuthi like ikungani abantu bezimbabwe lokubekezela kangaka ngoba singakunanzela ukuthi umongameli wathi wona umgaba wathi esedebheni wathi wona ezimbabwe akhula ama-crisis ngoba yena kaboni umuntu omhluphayo into ziya lokhu zisika wethi ziyale okokuthi vele akusela okubambekayo kodwa abantu balekho eqhubeka existing ba normal sele sikhangela futhi khona ngisehlakalo esenzakayo mhlaka 14 May eBabazulu Stadium. I-era e-judgment yokuthi ngayokunika i-offside ihlokomise abantu e-DF bala ngoba umsindo waba umsindo abantu ade bezuza wena kodwa abantu ngathiwa siyandisa i-focus yes siyayithandile bayayithandile le ndaza abantu basho njalo bathi eyi siyayithandile le ndaza kodwa ngazi same uthukuthela khonkana kubonakala nxa imali bethu singekho amabhenki.
Udubo lonke lolo lukhona Mahlangu ubona lusenza ukuthi abantu bavote ngobunengi nabe votela utshintsho kumbe luzakwenza abantu bengavoti njengoba uyatsho ukuthi abaningi bathi kababona ukuthi kuyini okungatshintsha ngoba abantu abakhanya bezancintisa belokhu bengabantu banye.
Udubo leli mbona ngani lizayenza ukuthi khona ibandle libusa kathi zantefiyini ngoba abantu bezantef bazahamba bevota nalabo lithana ma but kulimeni lezimbabwe asezelivote ngoba abalankanyelelo uma abandla akhona la bantu abakhona abangani bafuna ukuncintisa abantu sebekhanya kodwa vele kuyinokutho kubuyani ngoba akhangela abantu abakhona vele abantu azozithi kuyinokutha inkulumo ekhona ngambe emaphandleni hayi kuyinokutha vele.
UNkosazana Magodo Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Onke waba ngumphathintambo ogatsha olubona ngokukhumisana umlotha elizweni njalo engumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Uthi ukwala kwamalunga eZANU-PF awetale lePhalamende ukwamukela umthetho ojonge ukuqondisa uhlelo lokuxolelana into engamelanga ivunyelwe nguZulu. Amalunga eZANU-PF ale ukwamukela lomthetho etale lePhalamende ngeviki edluleyo esithi ulakho ukuvusa izilonda zeGugurahundi. Umzila uthi sokudingeka ukuthi udaba lolu luhanjiswe emthethwandaba we-International Criminal Court.
Into esisebenzi nje kuphela eqondileyo thina ngokubona kwethu ku-ANSA ikuthi abantu abenza amacala kababotshwe ngumthethwandaba omhlaba i-International Criminal Court yiyo kuphela esibona ngazathi ngangena kulolu daba. Yikho ngabo kuthiwa abantu ema-Thebelands nasibanyaneni kuphela ukuthi sihambise lolu daba ku-ICC bazebotshwa ngumthetho omhlaba athi ngumthetho weZimbabwe ngoba sokusobala ukuthi kabasoze bavume ukuthi kubunjwe umthetho ongakhangela lolu daba lathi kasikuvumeni ukuthi awukave kwenzakala emhlabeni ukuthi kunomuntu ongenza icala lingaka akuyazibophe azigwebe phezu kwalelo cala.
Ibandla lakho ikhona yini imizamo eliyenzayo ukuhambisa lolu daba ku-International Criminal Court okhuluma ngayo?
Owakhethi sisakha mayelane nokubunjwa kwaleli bandla. Kodwa sesikubeke sobala thina ku-answer ukuthi sesidelile, sesibeke phansi izikhali kule mzamo yokuthi kungaba lento nje ukuthiwa i-National Peace and Reconciliation kuleli lizwe leZimbabwe phezu kwamacala enziwa ngomgabeni ezanu PF yakhe emathebeleni le-Midland. Sikufake kwasobala ku-constitution yethu ukuthi enye into emqoka esihlukumizayo ukuze sibumbe i-answer ngamacala enziwa igugu Rawund ende kasikhole ukuthi kulento engaphuma phezu kwemizamo le kade sizama ukuthi sisebenzele abanye ukuthi kukhunyiswa nomlota ngoba ukukhumisa nomlota abakucabangayo into nje ukuqhubelana igwayi kanti kathi sicabanga phezu kwalokho ukuthi onileyo kayethonisiswa yikho kasihlangani kulokho indlela kuphele ukuthi thina njenge-amp esingaphumelela ngayo ukuthi nxa sesifakele i-foundation yenhlanganiso bese sithi thina siphumela phansi ngabameli babantu bemathebeleni ze-Midlands kuphela simela phansi sithi sifuna icala legugu Rawund liye emthethwandaba sithemba ukuthi amanye amazwe ikakhulu ilizwe elifana ne-Britain labo-Canada labo-America ababona lesi sida senzakala kodwa bakhetha ukuthi bakhangele eceleni icala leli lenzakala lina-Britain yini elalisanda kuphuma ukuphatha leli lizwe cala lesincedisa ukuthi sithole i-justice phezu kwabantu bethu abafayo.
Ibandla lenu limi ngaphi babamzila kudaba lokumanyana kwamabandla ngaphambilini kokhetho amabandla aphikisayo?
Ngiyakubona kubeke sobala ukuthi bona abalazi isikhathi sokuthi nabethonisa amacala enziwa kudala. Kuba sobala ngakithi ukuthi abaningi babona laba bantu abathi bona bafuna ukuthi bamanyane. Kabafuna ukuthi thina silingise isinto zemathebeleleni. Phezu kwendaba yegugu Rawund sizakhuluma indaba yemsebenzi lamathuba nje lapha kwelakithi ukuthi abe ngawo abantu abahlala emathebeleleni. Asiboni ukuthi uTsangirai umjuru kumbe umnyandakwa kumbe utenda ibithi. Nxa kuyukuthi into lezi ngabazivumi zingekho enhlelweni zabo. Hayi thina kasikho siza kumasoto.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu ngomkhokheli webandla le-ANSA. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Zulukandaba lingalitshona njani lapha elikhona khona ngapho ngemakhaya mina lapha-ke ngiyaphila ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokungenwa komfelokazi kambe lokhu kusayenzakala yini kumbe akusenzakali nginenhlanhla ngokuthi lo mama lapha unkosazana Stars Thebe Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu lo mnumzana usiso Ndlovu odabuke elupane kodwa-ke uhlala eJohannesburg baba Ndlovu kunjani
ngiyaphila bakuthi
kunjani ngiphile kakhulu ye Mathebe kunjani mama
ngiyaphila baba
hayi siphile kakhulu ngiqalise ngawe baba Ndlovu nxa sikhuluma ngokungenwa komfelokazi wena uyakusekela kumbe akusekele yini khonokho
hayi mina ngibona kuyinto vela ngithi yayikhona ekadeni endulo so angiboni ukuthi kushintshele mina umfelokazi uyamngena ma ngabe kuwukuthi uthandile wena kungena umfazi womfo wena ona umfazi womfo wethu uthandile ukungena agcine iy'ngane zami angiboni inkinga yakhona
mabhoqo nanto udaba lapha uyamuza ubaba lapho uyauthi hayi ukungenwa komfelokazi yena akaboni kule nkinga khonapho
uqondile kodwa sesikhala umkhuhlane esiphila phakade khathesi kakhulu umkhuhlane wengculaza kuba kubi ukuthi abantu bakhobongena nabengadingisisanga ukuthi isimo sabo sime njani kodwa eceleni lokuthi umama usekele abantwana baswele ongabagcina kuba kuthi nxa omiso omncane bengena egumeni bezomgcina lona umama kodwa-ke ngicabanga ukuthi bese ufuna yena umamalo abe muyofunayo ukungenwa akube ngenxa yokufuna hhayi ukungenelwa okuthaba kulowo muzi bathi angaphumi
mbuye kuwe baba Ndlovu uyezwa lapho umabhoqo uyakhuluma ukuthi umama kumele abe efuna ukuthi akwenze khonokho kodwa wena ngiyakubona sibili ngesintu ukuthi hhayi kumele angenwa kuphela noma kunjalo
hhayi khona awukwazi ukuthi umndele engafuni angithi kufana le ntombi uyayithanda ma ingafuni ayifuni so mina into engingayisho nje nami ukuthi umama wasekhaya ma ethanda ukuthi mina ngingamngena akunankinga ngiyangena ngigcina abantwana bomfowethu sekuya ngaye ma ethi yena akafuni angabanjwa ngamandla futhi ahambe aye lapha oyabe funa othanda khona kodwa-ke ma kuwukuthi nawe uyavuma hhayi akekho umuntu okufanele abeke umthetho ukuthi makuyenziwa ngoba vele into iyayisenziwa kudala hhayi kayiqhubeki senziwa ayikho into eshintshileyo abantu nje ukuzala
kuzalwa kwabantu kodwa abantu makuwa amandebele kusase amandebele vela kudala suku siyizalo eyodwa
mhm mabhoqo kunapho ke nxa usizwa lapho yakhuluma ke umnumzana kodwa ke nxa sikhangela phambilini abantu laba babe vele bengathandani yini umufi umuntu engakabhubhi umnikazi womfazi
ukungena lokuganga izinto ezimbili ezihlukeneyo nxa babevele bethandana umufi esaphila babeganga labo babexhwalile yikho kuthiwa yokuthinta ithunika mhlawumbe umne wabuya bengekho esimazweni akhathana so kuthiwa umna wakho ubelekho ethinta ithumuhla lapha ekhaya kwaze konakala kodwa lokuthima ukungena phela ukuthi uyade sekwenza sobala egcikini ukuthi sengigcina abantwana bomfoyo seyitheki khona na ufuna yena umama lwana akufise khonokho ukuthi uyafisa ukungena abe sezesitsho nemithetho yakho ukuthi hhayi babomncane asihambe enew start siyethe sidwa siyekhangela igazi lethu ukuthi limi njani ukuze ukungenana kwethu lokhu kungabi zikhwe zera kube ine sengigcela igciwane ngingazigulisa umama omncane ngapha ngikhaya kumbe ngothwele igciwane lakho ngapha lomama omncane ungazingiseda mina sabele ngigcine abantu abamasebetiye nguyise
siyakuzwa kakhulu-ke mabhoqo ukuthi isikhathi sesedliwa umangoye vala khonapho-ke babandlovu utsho lokuthi wena ungathi wayenza khonokho ungakwenza yini kumbe ugcine susiya le new start lapho besiyakukhankakela igciwane kambe kungenzakala kunjalo
Ube lento ephulunywe ngumama ngeke ngiphikise ivele ngoba ukhulume kahle impela kodwa-ke angisho nami ukuthi mhlawumbe sifanele ngifake namawali ma kuwukuthi sivumelane ukuthi siyo-checka igazi sihamba siyo-checka igazi siqhubeke siyahlala nomama
ye siyakuzwa kakhulu vala ngamafitshane mabhoqo siyamuzwa lo-ke ngunkosazana Stars Thebemathe ingcwethi kwezamasiko esintu njalo lapha silobaba uSibusiso Ndlovu yena udabukela upane kodwa uhlala eJohannesburg kulezi nsuku lingathinwa lakusasa sambongile bantu letheba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGift Dube lilandi
siyabonga jahe elidala sizwe uhlelo lwabasakhulayo
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaikobe namhlanje ngibe lenhlanhla lokuxoxa lo mhlabeli womdumo wekwaito le-hip hop ole ngoma edumayo emphakathini uChris Ozzy Oz bengifuna ukuzwa okuningi ngale ngoma yakhe engaphansi kwesihloko esithi amantombazane njalo ukuthi uzabe ukhisha idlalade elikhangelelwe ngabantu abaningi emphakathini nini
baqela amantombazana bafuna ukuzimisa nathi
ngiyakwamukela kuhlelo Chris masiyihlabe le ndaba sitshele okuningi ngale ngoma
ya amantombazana actually ingoma ehluphile like manje eqashi lami ihluphile lekobulawayo sihluphile lapha ngasefor sihluphile ngaseswankereni and then le namba ngiyirekhode ngenza ikholabho no-SQ
kuyini okwawenza ukuthi ukhethe u-SQ
ngiso far bengakabi ne-collabo estrong namajida ase-aras and like u-SQ istanders ake ngiyasifila plan so bembona ukuthi kungcono ngenza i-collabo naye
uyazi le ngoma ingishaya ngaphakathi umdume otshiyeneyo uyazwakala ngizwa ikwaito njalo i-hip hop akungichasisele ukuthi ingoma le umdumo bani
i-hip hop kwaito
ngiyaqala uzwa ngalo mdumo ungathi nguwe odumayo kakhulu ohlabela ngalo mdumo
ya ngiyabuza mpintsha ikazi rap ikuzwa lana
okay mnandi masiqhubekele phambili kuyini okwaphefumula ukuthi utshintshe from being a dancer to ukuba ngumuntu oculayo ohlabele umdumo we-hip hop lekwaito
ya ngikuthi like bese ngingene kakhulu kwi-industry yokujayiva yabona mfethu so ngabona ukuthi kungcono manje sengikhulile yabo kumele ukuthi like upgrade isihlayela so ngabona kungcono ukuthi manje kungcono ngiphushe i-hip hop yabona
kuyini owaphefumula le ngoma why amantombazane
ya la uyazi it's all about girls mpintshami like ekhaya siyabona ukuthi ukuthi mini support kakhulu amantombazana banganya kakhulu so ngibona ukuthi this time ungcono njani ngibafakela uculo lu grand yabona bashiphela inamba for ukuthi ngibatshengisele ukuthi nabo babalulekile kimi empilweni yami yabo
ngemva kokukhipha le ngoma ukhangelele ukukhisha idlala dena
no I'm actually dropping a EP
ungitshele phela ngamafishane ngale EP yangona
yeah ngile featuring lo Kelvin the featuring lo SQ and the featuring lo Nyasha Chimbe featuring le Mikomba lenye intwana okuthiwa ngu Baby Joe lenye intwana okuthiwa ngu Max like ama jita pusha industry ngayo I'm trying to feel myself see and this could be
myself but ladies and gentlemen since I'm here I love it to feel le iphi yangkhona usuyinikezile isihloko na
yeah kuzolunga
kuyini okwa performula isihloko leso
le kuzolunga like ukuqinisa like amajide like ukuthi like now sibe usebunzimene awukhethelekile ngaba ngontombazana ngaba lijida like yathola ukuthi kunabantu abavaya isicelo namaphepha zakha grand udinga isipana ositholi yahlanganisa yahuzuka so like leso ngikhipha ukuqinisa labantu ukuthi no mpintshamo ngaba usebunzimene ngaba kunjani mfethu akuhlangani but just ithemba ukuthi ngelinye ilanga kuzolunga
ukhangelela ukuyikhipha nini le EP?
EP like ngiyayidropa like end of this month.
Uzabe ukhipha ingoma entsha na ungakakhiphi idlalade lakho?
Yeah, looking sa plana but like okwamanje safukase ngoba ngifuna ukwenza i-video for i-track lelo mantombazana. So sazama ukuthi ngihlanganise iyenze ngijankura lesangane leya ngijalela phansi but emalangeni. So ke sazama ukuhlanganisa mntjana.
Amantombazana ayafunakala na for i-video yakho.
No, obviously amantombazana. Ngoba like vele ikhuluma ngamantombazana so ngizomixa like amajida lamantombazana.
Abantu abafisa ukuthola umculo wakho bangawuthola ngapi?
Yeah, izoba khona ku Facebook. And lalabo abazofuna imamela like SoundCloud izobe ikhona futhi and then like yeah, ngasho kanjalo mntinja.
Hayi mfana kithi, ngiyathakazela ukuphumelela kwakho okwenzakala emphakathini uyaduma ngempela ngempela ngempela. Wothi ngithi amhlophe mfana kithi. Kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi, sekumele ukusivalelisa abalaleli. Olivalelisayo nguChris Ozzy Oz lo Mike Hobe. Ngizalishiya la nengoma yakhe edumayo emphakathini engaphansi kwesihloko esithi amantombazana. Bafuna ukusimixa nathi. Bakwela amantombazana.
Siyabonga Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ukungamukela kuhlelo nami ndingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele wuphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngeqemba ngikhangele kwabaseRoma chapter 5 verse ngeka 4. Sikhangele ithemba lithi lona iverse ka-4 no-5 lithi lona ukubekezela kukhipha ubuneke emuntwini ubuneke bona bukhipha ithemba ithemba-ke akusoze lisiyangeni ngenxa yokuthi uNkulunkulu uthele uthando lwakhe phakathi kwenhliziyo zethu ngomoya wakhe oyingcwele. Ngifuna ukukhuluma ngokuthi abantu abaningi ngiyananzelela ukuthi bengangena emimweni enzima umuntu uyalahla ithemba. Ikanti siyananzelela ukuthi ukubambelela nokuba lethemba kuyenza ukuthi umuntu isimo sakhe kumbe kumbe ngathi ukuba nguye kwakhe kuphume kube ngcweke. Ibizwi likaNkulunkulu lapha lithi lona ithemba alisoze lisiyangise ngenxa yokuthi uNkulunkulu ufake uthando lwakhe phakathi kwenhliziyo zethu. Lo mbhalo uqakathekile ngenxa yokuthi into eyenza ukuthi umuntu alahle ithemba ukuthi uyabe selahle ukukholwa kuNkulunkulu. Njalo umuntu ulahla ithemba ngenxa yokuthi uyabe selahle ilizwi likaNkulunkulu. Uyabe engasathembi ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuphutsha ulutho mele ake mthembise lona. Kumbukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuba nempendulo ngomumo umuntu ake ngene kuwo. Ngakho ithemba liqakathekile ayikhona kuphela emuntwini, kodwa ithemba liqakathekile esizweni. Thina njengabantu beZimbabwe singene phakathi kwesikhathi esinzima kakhulu. Ngikhuluma khona manje ngiyangibona imidende abantu benayenge emabhanga bedinga izimali. Njalo kathe sizikole ziphe zivula mbona imidende yabantwana abathembekisiwe kuqala babuyele ngekhaya ngenxa yokuthi bengalazo imali zokubhadala. Konke lokhu kuyayenza ukuthi abantu balahle ithemba. Becabanga ukuthi kambe umumo wethu uzatshintsha yini. Manje namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi hawu ithemba kalibe khona bazalwane ngenxa yokuthi laphilizwa uNkulunkulu ukuthi singabale themba asoze siyangeke. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu yena wethembekile ukwedlula thina. Singananzeleli ukuthi ilizwi kaNkulunkulu liyathengisa ezigabeni eziningi. Sasibona u-Abraham iseleminyaka efika 99 nomkakhe uSera esiyemdale kokuthi ngemvelo kwakungasoze kwenza ukuthi abe lomntwana. Kodwa ilizwi kaNkulunkulu lithi kalahlanga ithemba. Uyambona ukuthi kulobufakazi bokuthi uSera wagcina esethole indodana othwala u-Isaac. Kwaba yisimanga esikhulu kakhulu, kodwa kungenxa yokuthi kazange alahle ithemba. Njalo siyakwazi kulezinto eziningi esizinanzelelayo, njalo kule bufakazi babantu abaningi abangani lapho belahle ithemba, kodwa uNkulunkulu wabaphutshisa. Lapho nxa sikhangela bona abantwana bako-Israyeli, siyabona behlala iminyaka edlula 400 years besekugqileni. Uma ukukhangela wawacabanga ukuthi abantu laba bazaze beyekufa isize lethu izaphela, kodwa nxa sikhangele kathesi u-Israyeli ilizwe elinkalakatha, ilizwe elinothileyo laphuma ekugqibeni. Ngakho-ke namhla ngifuna ukukhuthaza ama-Zimbabweans ukuthi singalahli ithemba. Ukhuthaze abalabeli bethu besezindlini kumbe uyagula kumbe kumbe ilo mumo esikwenza ukuthi ubone ngani usidangele sibonakana kusoze utshintshe. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi ngoba le themba ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukutshintsha umumo lowo phakathi kwabo.
Kuyigqibe mfundisi.
Namhlanje ngifuna ukuthandazela abantu abasezindlini abalaleleyo ukuba namhlanje uNkulunkulu avuse ithemba enhliziyweni zabo nokukholwa ukuthi yena uyakwanisa ukuthi aqinise lokho akuthembileyo ezweni lakhe. Baba, ngegama likaJesu ngithandazela wonke umuntu olaleleyo olalele kule program, siyamthandazela ukuba kulabo abagulayo baphilise, kulabo asebelahle ithemba banike ithemba, kulabo uNkulunkulu asebecabanga ukuthi impilo yabo isiphelile banike impilo entsha ngegama likaJesu. Baba, siyathandaza, sithandazela abatsha, sithandazela omama, sithandazela obaba, bakhuthaze kuthaze isizwe seZimbabwe sibekwazi ukuba ikusasa yaso izakuba ngcono ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu asifusise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi lamhlanje nje kulilanga langesonto. Ukuziqhiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa labasekeli bezanu-PF. Lanxa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo uqhubeka, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokuvota ngoba kungela nguquko ezaba khona. Hayi-ke, kwanelo kwalamhlanje. Sihlobo esithandekayo, asibeni sonke kuhlelo lunye ekusasa. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.